sokukhona ukuthi izinga lezemfundo lizakwehla njalo. Siyabona ke imphumela ebilweyo leya elevu kakhulu abafunda abapasileyo ukuthi sithola ingathi inani elithe lapasa laba yi-5,000 phakathi kwe-17,000 okutshengisa ukuthi iningi labafundi bazavela baphinde nxa beza kuthi bakhuphukise ukuphumelela kwabo. So lokhu ngokunye okuliphawu ukuthi ezemfundo ziyehla. Yebo, phela ababalisi bemadolonziba basinza ukuthi nalokhu abakusebenzelayo ngabakubona sebezelesiya bengathi bayakholwa ukuthi bona ngabanazwa.
Thathe ubaba Mkhula Ncube.
Lapho ngikhona lapho eRupani kukhanya kulesi sikole engikiso lapho igama langu la abahamba nje abantwana esikole. Kodwa-ke kuyinto kwangikhona hhayi kakucaci ngoba la matitsha abuye lokho bebuya nje mbijana mbijana kabashibo labana babuya ngesikhathi eminyakeni yonke ukuthi babuya ngesikhathi esikolo okuthi akuyadondisa sibini ngoba yeyi lezi zikolo zakhona zikhwelile lapha uhulumende la ukuthi hhayi ningakhwezi kuyaphikiswana baba phakathi kwesishamasana la imfundo iphansi baba.
Thathe ubaba-ke uSibasa Juma ecingweni.
Hhayi abantwana basinisile futhi babuhlungu kakhulu ngoba abaningi bakhona vele kabashaya esikolo sebehlezi endlini uyabhadalela ngani ngawuzakuhihela ama-1,000 ama-700 yona lawo wena mzali ungakwanisa ukuthi uyenele futhi uyithole kuzobe emabhukwini ifayinifomu. Hhayi abantwana baqinisile kakhulu ngoba bakithi akusela fundo ikhona laphani njalo besiya khona ngalo labo bangani bayazuza kakula kuphela kufundiswa abakwenziwayo ngoba la masitha phela ayakhala kawo kabasizi bahambe abaye emsebenzini.
Sesilobaba-ke Thandeko Zintimkandla wayengumphathi isikolo khona ngale Gwanda.
Okuyinto lokhu kungathi nje sekufohla nxa zonke ngenxa yobunzima obukhona ngoba lapho khona okwesoweto ka-1976 kwaqalisa kungabi kuthiwa abantwana nje baphambanisile bebatheni kwakhula kwaze kwafika lapho kwafika khona ngo-1994. Lokho kwenzakalayo kuba yisibonelo ukuthi elizweni leli akulanto eqondileyo, akulanto ehamba kahle, kuza kwenza ukuthi mhlawumbe besuka kulokhu ukubhikisha abakwenzayo okade kugcwele ukuthula kungagcina kumemetheka ilizwe lonke.
Lo baba-ke uBelief Gawule webandla leZANU-PF.
Into le yebo phela udubo lukhona emadolobheni, abazali baphakathi kodubo, abantwana bayananzelela, abantwana baphakathi kodubo, abazali sebebhadela izimali. Omunye uke wathi kimi ababalisi ngapha emaphandleni kwezinye indawo lapho kulamacimbi khona sebeziyela kuyagola amacimbi betshiya abantwana bebodwa bengafundi. Umzali lo ungomunye wabalisa nje abakhona ezigabeni kade ekhuluma esijondalo. Ngokubona kwami abantwana laba emadolobheni ngile qiniso abazenzeli laba abantwana. Angitsho ukuthi abantwana abacabangi kodwa ngithi abantwana ukuthi baqoqane benze into enjengaleyo kulesandla esithile.